odokotela abasanda kugqiba izifundo bezibhedlela zempilo Central Hospital ne-United Bulawayo Hospital baqale ukukhalala umsebenzi njengokwazisa kwabo kusukela lamuhla ekuseni bekhala ngeholo elingeneli ukuba baqhubeke besiza emsebenzini nsuku zonke. Udokotela omkhulu esibhedlela sempilo Central Hospital, udokotela Solwayo Ngwenya, uchasisa isimo ababhekane laso okwamanje.
Okwanamhla odokotela bakhalile umsebenzi khonapha esibhedlela basakhulumisana lohulumende indaba zeholo labo. Abantu sizazama ukuthi sibancede kakhulu abaphathekileyo bengabuya e-casualty sizababona lokuba nge-admita esibhedlela. Sizakhangela ukuthi hayi ngabaso sizadubeke. Sikhuluma kunje kuba khona odokotela abasebenza isibhedlela sivuliwe kodwa-ke sisakhangela laba abagula kakhulu. Ngokuya kwesikhathi silethemba ukuthi odokotela abazakhulumisana lohulumente baphenduke emsebenzini.
Amalungelo oluntu umnumzana esincube uthi uhulumende kabhadale izisebenzi zakhe ngendlela efaneleyo.
Ukukhalala imisebenzi kwamadokotela kuyinto efanele iphakamise wonke umuntu ukuthi athi uhulumente kabhadale izisebenzi zakhe ngendlela efaneleyo. Ngokuba njengalokho abantu behlala besitsho kakula muntu osebenzela mahhala. Yebo kambe bayanceda kakhulu odokotela, amanesi labo bonke abasebenza laphana ezibhedlela. Kodwa kumele sikwazi ukuthi bamele bayokondla abantwana. Ngakho-ke uhulumende kaphangisa aluphakamele udaba lokukhalala kwemisebenzi kwamadokotela ababhadale.
Isigulane ebesifolele ukuthola amaphilisi esifike esibhedlela sempilo izolo, unkosazana Sakhile Siwela, uchasisa ngobunzima obukhona.
Ngibuye izolo lapha ntambama ngizwa ukuthi isibhedlela sasempilo. Ngifike ngama-surgeon, kodwa ngizengaze ngathola ukuhlolwa ngabodokotela sebesenza kokubadinga ngamanye amanensi ukuthi lama-patients aserious afune i-attention yabo. Ekufikeni kwabo nje bebekhomenta bevota bethi ukuthi sisalizwele okwakathesi but ungazezokufika ilanga lakusasa singaboni lutho. Then namhla ekuseni ngibuyile njengokutho ubaba ukuthi impendulo ekuseni esibhedlela. Selokhu sihlezi khonapha empilo amadokotela awakho abonakali asazi kumbe bazasebenza kumbe sizahlolwa asisakwazi. Bakhala ngokuthi labo badinga ukuthi besiyekelwe emfuleni yabo ukuze besebenze beselapha ama-patients bekhululekile.
Odokotela bathi bazamile ukukhulumisana lohulumende ngokuba akhuphule iholo labo kodwa akabalaleli, ngakho bazaphenduka emsebenzini bengabhadalwa imali abayicelayo njalo ihambelane lesimo somnotho elizweni kusetshenziswa isisindo semali esilinganiso samabhanga yokuthenga imali yakwamanye amazwe. Odokotela bathi bazamile ukulobela uhulumende kanye lokuphatha imihlangano laye kodwa akalanyathela asethe walithatha kusukela ngomnyaka odluleyo. Kusenjalo uhulumende usethe wabhalela odokotela incwadi ethi baphenduke emsebenzini loba nje engakabatholisi abathe bakukhalalela umsebenzi. Ngimele iStudio 7, yiwo Bulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.